Ukhetho lo lube lumele luqale ekuseni namhlanje, kodwa lugcine luqala ngemini yantambama, ngakho ke solukhanyelelwe ukuqhutshwa luze luphele kusasa emadabukakusa. Isikhulumeli se-MDC kobulawayo, umnumzana Edwin Ndlovu, ugcizelela kulokhu.
Yes, sikhangelele ukuthi process yethu ye-Congress sizaqalisa manje, omama sebengena phakathi ukuthi baqalise ukuthi ke bayenza accreditation kusukela lapho sebekhethana ukuthi bafisa ukuthi province yabomama ime njani kuprovince yakwabulawayo. Ma beqeda sokuzangena ke intsha amayouth labo bayenza okufanayo bese kungena i-main. Sikhangelele ukuthi hayi luhlelo olukhulu asohlelo oluncane lungaphela phakathi kobusuku.
Umnumzana Decent Bajila olilunga le-National Executive ebandleni le-MDC uthi baqala ngokuhlola ukuthi abantu abakhona ngamalunga ebandla.
Okwenzakalayo khathesi yikuhlolwa kokuthi laba ababuye lapha bafanele yini ukuba ngamalunga e-Congress yebandla le-MDC. Kuzaqalwa ngokuhlolwa bonke abantu abangomama balapha. Kulandele ngontanga, kugcine ngobaba. Emva kwalokho kuza kukhangelwa ukuthi abantu laba abaphethe ziphi izikhundla, munye ngamunye abazangena lapha. Emva kwalokho kuzadingakala inkokheli ze-province ezabatsha, kudingakale inkokheli ze-province ezabomama, kudingakale inkokheli ze-province eze-main wing. Emveni kwalokho ke kulapho sesizakhangela khona ukuthi ibulawayo ikhetha bani ukuthi babe yiloko okuthiwa yi-National Standing Committee ye-MDC. Sikhangelela ukuthi uhlelo lesiphakathi kwalo lungaphela kusukusela ngo-12 phakathi kobusuku kusiya ngo-4.
Oncintisa ukuba isikhulumeli sohlangothi lwabatsha, umnumzana Ben Hlatshwayo, uthi uhlupho olube khona yikuthi luphuzile ukuqala lolu khetho.
Ngikhangelele ukuthi iyouth ingivotele ukuthi ngiwe ngu-spokesport. Khonapha kathesi for the past term yimi kade ngiyi-spokesperson. So ngikhangelele ku-return i-position yona leyo ekuba ngu-spokesperson wama-youth. Ama-challenges akhona kuphela ukuthi abantu babuye ekuseni ngama-10, but i-process ikase kathesi kuphela. Ukuphuza uyakhozwa ngama-challenges e-transport. Ukuthi sometimes abanye bayebengale, abanye bengale ukuthi bahlangane, plus we also waiting for abanye bayevele hara.
Ukhetho lolu beluqhutshelwa e-Stanleyville emzini weMakhokhoba, njalo bekuphithizela amalunga e-MDC efuna ukungena, kodwa esenqabelwa ukuze kungene abantu asebesiyavota, njalo kuvunyelwa labo abayabe belesiqiniseko sokuthi ngempela ngamalunga ebandla, njalo belelungelo lokuvota, kungavunyelwa wonke umuntu ocho ngomlomo ukuthi ulilunga kungela okufakazayo. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.